Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingaye livuka njani Zulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlolanja 2023 igama ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje luyaqhubeka uhlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa abanye besola indlela oluqutshwa ngayo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi khona bahambe ezindlini bedinga izidakamizwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution kubamba abantu abayenza leyo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation.
I-election emconductayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele zazi konke okwenzakalayo.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bezibuthene izolo edolobheni leHarare zicubungula indubo eziphathelane lokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe.
Iproblem esinayo yithi omama, yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphansi singamvotheli, sivothele omunye ubaba. Iproblem ithi thina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi abophe abantu izolo endaweni yenzimbe eMatapi eMbare eMsika lapho kulezindlu ezazisetshenziswa ukulindela kodwa esezihlala imndeni ebikwa ipheka utshwala ngokungekho emthethweni okubangela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye lokudala amacala. Embikweni owethulwe izolo amapolisa athi azaveza inani lababotshiweyo lamuhla ngemva kokuthola utshwala lobu bugcwele emoteni zama-trucks ezine. Kusenjalo amapolisa athi abophe abantu abangamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasithupha 366 izolo kumkhankaso wokuzama ukuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokukhuphule inani lababotshiweyo lapho selayafika kunkulungwane elamakhulu amane 1289 selokhu kwasungulwa lolu hlelo olubizwa ngokuthi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi khona bahambe ezindlini bedinga izidakamizwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution kubamba abantu abayenza leyo nto. Ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi khona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abakusecurity for service. So into ehluphayo ukuyabopha abantu abadingisayo kulokuthi khona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto. Yikho lokho okuqhakathekile lokho kudika labantu abasezitritini laba kusebenzi lutho, ngoba ungazobabopha baza kutshela ukuthi kona sidinge kuzibani ukuthi liye kuzibani loyana seliyesaba. So akusebenzi lutho lokho. Ye amapolisa ayenze kuhle ukuthi kona babophe, kodwa ke ayisiyo solution. Isolution ikudinga ukuthi kona indaba lomuntu esegula ngekhanda, likhanda nje kumbe isisu. Nxa siyisisu liyelapha isisu, kalelapha ikhanda. So lapha mbona ngathi siyelapha ikhanda la, kabe yelapha isisu. Uhulumende kabona ukuthi ngobani abayenza leyo nto.
Izizathu-ke ezibangela ukuthi abantu benze lokho, liyake lilucubungule yini lolu daba ephalamenti?
Iyakhulunywa le ndaba ephalamenti kakhulu dadewethu, kodwa isolution ikakudla. Siyaphonga ukukhuluma i-talk show, uthola sikhuluma nje siwumana khona phayana ephalamenti, akulalutho oluphumayo, ikudlalisa amazwi. Sikhuluma nje kuba abantu abafake izibi endlebeni. Isolution engiyibonayo mina ubuyanga bungaphela ebantwini. Yikho kwenza ukuthi kona abafana laba bengaziwa bengabhemi iguga, bengabhemi lokho kuthiwa yinja, bengabhemi umtoriro ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali ezenza ukuthi kona labo abanathayo bahambe bethenge utshwala obuhloliweyo. Laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasestreetini abangenamsebenzi ama-form 6 ama-graduate. Ungakhuluma isikiwa labo bafanele bayakutshayela esinye isikiwa sokuthi awusuzuuphendula. Ah, kulusizi kakhulu into esisubuhlungu nxa sikhuluma sezinto. Mina ungibona ngikhuluma sonye le festival yami owalimala ngakho khona. So ngiyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali. Into le yasonto yokudlala ngayo. This generation is a lost generation completely. Balahlekile abantwana. Uzakhumbula ukuthi kona eBhayibhelini abantwana beIsrayeli besiya eCanaan. That generation was completely destroyed with a just rock. Yikho sokwenze kunabo abantwana. Siyafundisa abantwana bafunde ingqondo zibe ziningi kakhulu. Abanye baba ngamadoctor, abanye ngamaengineers, abanye baba ngamarobotics. Kodwa ke liyabafundisa ukuthi bayenga. Ayabele nhlahla abaphuma ngabandle welizwe. Ungakhala abantu abaphandle welizwe. Ngathwala amabhuku lapha. Ngathi wafundile. So isolution, first solution, yikunika abantwana umsebenzi. Second solution, yikubamba labo abadila ngayo lelo. Nxa zizimbanje, olimizimba nje mpopheni. Lingabophi abantu abathengisa izimbanje abahodileyo. Nxa liguga. Lo muntu waqala ngesayensi yokuthi khona amaglobe aphuma iguga. Vabhani umuntu yena lo. Ngoba uzabona ukuthi bona abantu lobona laba ngabantu abayisabisayo abasozwabojwe. So, lapha angazi. Mbe siyelapha imbi laphi. Sifanele silaphe isilondo. Yikubona kwami mina konoko engikubonayo. Eparlamenti sesikhulume sakhuluma. But that parliament is a talk show. Ulantu ephumayo laphana kuwumana kuphela sesikhuluma laphana. Ngiyangizwisa ubuhlungu nxa sengikhuluma le ndaba dadewethu.
Hello ke ngomnumzana Peter Moyo ummeli weSouth Africa edalele eParliamente eHarare obeqoqa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le eHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ukwezokhetho umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iZVEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation elunikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. IZEC iphe uMnangagwa ugwalo lolu ngemva kokuluguqula kulandela ukukhonona kwamalunga amabandla wonke edalela ePhalamende esithi likhomishin yayehluleke ukwenza umsebenzi omuhle. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqelo wake waba lilunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe yena othi amqotho amazwi kaChamisa.
Okuqakathekileyo engakutshela abalaleli ntungameli ukuthi iVEC is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to the government but answerable to the people. I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo. So u-right u-Chief Champion Chamisa nxa esithi yena kakutshengiswe abantu babekwazi ngoba nxa kuthiwa into iyaphablishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document. So kufanele ebantwini into yabantu. So right, ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonoko okufakwe ngupresident yikho okuvela kuZEC. IZEC layo isilomlando wokuthi nxa abantu befuna ugwalo lolo. So kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document. So akunasizathu sokuthi kalo ngoba nasebesala sekutshengisa ukuthi iZEC kayisayenzi ama-election isenzela abantu. Kodwa kuthi ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe. So khonokho ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani, iZEC iyalisephula umthetho nxa isala ukuthi likhiphe nolo kosa.
Izeki yona ihlezi isitsho babaphepho ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane nabo lokho abakuthola abasitshengise phela nxaesitabuma akuqaba ngakufihla labe ngafihlile to abaqale ngogwalelo naleo kuitshengisa ukuthi bakutshengise ukuthi kabafihlile kodwa singabona lwesala logwalo kuthi kuyabe sebefihle ugwalo so sesizabatshela ukuthi hhayi lithenga lifihle lutho kodwa lina selifihle ugwalo so bakasitshengise ukwenzela ukuthi sisuthiseke ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo kuyini okungaphekwa khonapho, kuyini abangakupheka okwezek okungenza bangathandi ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu?
Ungakhohlwa into inkamile ukuthi ugwalo lolu luqale lwasolwa hatshi kuphela yibandla le-PCC, lusolwe lwaze lwasolwa ngabanye bezane, lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa izeki layihambiye lilungisisa na isililungisisile lokho kade liswelakala sekungumlando wezeki ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile nanku yikho sikuhambise kupresident ngoba ugwalo lolo is a public document into ama-constituents nama-ward lapho kuhlala khona abantu lapho kuzavota khona abantu babe yitshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu so kutho ukuthi yinto yabantu asonto yabo bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity yinto yabantu kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe ilunga le-CCC njalo wake waba ngummeli wenkayi Nkayi South edalele ephalamende ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Isikhulumeli sezekhe umnumzana Jasper Mangwana walile ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi isikhulume lomgcinisihlalo wekhomishini yakhe unkosazana Priscilla Jugumba yena obengabambeki ecingweni.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bebuthene izolo edolobheni leHarare becubungula indubo eziphathelane lokungaphatheki kwabesifazane kwezombusazwe. Indikimba yalumhlangano ibisithi Women's Political Participation. Kuphume ukubana kufanele kubunjwe umthetho wokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kumbe iGender Act njengokulotshwe kusisekelo sombuso welizwe. Amalunga abekulowo mhlangano avumelene ukuba umthetho lo ungasiza kakhulu ekuphakamiseni abesifazane ukuba labo baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni kugeyina kumede sayidi esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abaphuma kumabandla athiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso e-Women in Politics Support Unit unkosikazi Sakhile Sfelane Ngoma uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi i-government eyeZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ukungakuzane okungancediyo. Sikhangele futhi into yokuthi umbindo otholakalayo ngesikhathi semithetho ngesinye isikhathi iyabukhangelane lobomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi liphuze ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi linobunye esimele ukuthi sikukhangelele amaphepha angikhona athovisayo ngesikhathi semithetho. Izimali ezifunakalayo ngezinye izikhathi zimengi kakhulu azikwaniseki. Lezinye lazo izihambiso ezokuthi abantu
Omela eMathebeleland North edalela eParliamente ongwebandla leMGCT uNkosikazi Lwazi Sibanda uthi laye uvumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane abancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe.
Yani ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-action aleyo ezanela ukubana omama bengancindezelwa kube le-equality ngazokuthi sokubuya ezindabeni zenu zamaposition kungaze wakhangela oboma phansi funa i-50 isebenze kuyo uyiqasele kuma-political parties ngoba yikho okule nkinga khona kakhulu kuma-political parties umthetho awube khona ungekama-political parties ebekwazi ukuthi umnato ufika ezikhundleni ungakwakhetha izikhundla omama lawo ebeyi-50
umphathi ntambo ogatsha olubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesidlisa kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo.
Responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men, but then ama-political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Kusisekelo very clear, there should be no discrimination, there should be 50-50.
Kodwa owake waba ngumgcinisihlalo wogatsha lwabomama kubandla lezabu osengowebandla lezanu PF unkosikazi Gertrude Makhwila yena uthe lanxa abesifazane bebaningi ukwedlula abesidlisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani. Uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesidlisa.
Iproblem esingayo yithi omama yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphandi singamvotheli sivothele omunye ubaba. Iproblem kithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakubona ukungena manje antsho abomthi ngesinye isikhathi ma kulokuzini antsho lakithi emabandleni nendime lomunye umuntu ongubaba laphandi ngifuna ukuthi bangivothele abanye omama abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizivulalayo njalo omama sibaningi elizweni leZimbabwe kuzilobaba.
Amabandla ezombusazwe lawo alobise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesidlisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingugeino Gumede Saidi.
Siyabonga Magumede. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abalwa impi yenkululeko ukuthi bengenzi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress bame kuze kwedlule ukhetho. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathintambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka engamachumi amabili uRosalind Ncube owelokitshini lephelandaba obotshelwe ukususa isisu walahla usane lapho okulahlwa khona izibi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Mr. 7, ngiyalibingelela lonke ngithi happy 20 years. Ngisemsebenzini onomuhle kangako esasisa konke kusihluphayo bengincisa ukuthi ngabe sihawuke kuye kutholakala ukuthi sincediswe kulama-election ngisola la abangafuni ukubamba nabanye abenza i-tribalism yabo.
Salibonani mphakathi womuntu, salibonani indawo zonke lapho likhona labasakazi bethu indawo zonke. Siyabonga indaba elisisipha zona. Mina ngifuna ukubonga endayini indlela akhuluma ngayo. Ngiyabonga amazwi akhe lamagama akhe. Isikhathele abantwana bayafeyila zonke indawo zemathebelele. Uqinisile mpela lubaba ukuthiwa ngukuta kwashe mayethi kwafakwa indawo zakhona ngale duze lemashonalindi ukuzele ebakrishanti bandise isishona lapha. That's why befaka abantu besishoneni vele ngabesishoneni bodwa bakhona phanabalayo indawo azibalayo izindawo ezilutshwane ezikhona ngale duze lapha ishona ngaphathi ngapha amaNdebele nakabali ngoba uyazi ukuthi vele kufa kwamashona ukuthi azobula lolimi lesiNdebele. So angazi ukuthi why luka ukhonga ukuthi akwashe ikhuluma into engekho ukuthi sokwafa kwama-teacher ezindaweni zakhonapho ukuze afundise abantwana bona besazi ukuthi isiNdebele bagcwalisa amashona. Angazi vele le milomo yabo ayisesabi ukukhuluma into engamanga, ayisesabi vele sebekhuluma nje ngoba uNkulunkulu abasamesabi bona uNkulunkulu wabo sekungu-president wabo lo bathumayo ukuthi yenzani into embi beyenza. Katika bakaFaro babethi mabethunywa kudala bayenze lokho angakutshongo ngoba babemesaba uNkulunkulu, bona uNkulunkulu babamesabi. Kodwa one day is one day, uNkulunkulu uzobabonisa ubukhulu bakhe, kuzophila konke lokho abakwenzayo. Ngithi benzele izisu zabo ngiyazi kuzophila njalo sokuseduze. Ngayizwa inkosi ikhala kakhulu sizodabo. UNkulunkulu mina ngifisa azibona ngathi samandla akhe kibo bonke laba abafakwe phansi kukapresident ukuba bahlukumeza abanye abantu. Ngicela uNkulunkulu azibona ngathi samandla akhe. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani bafowethu nonke nje basakazi bethu abahle. Asibonge vuka kanti mfowethu, nama-ke procedure nje sibevaneni mfowethu. Siyabonga kakhulu mfowethu ngendaba nje enisinika zona usuku nosuku. Ngithake ngizwe ngizongulowo ndoda labaduma lakhe lokho eqhubhize ekhohlisa abantu, ekhohlisa abantu. Ayokhohlisa abantu mhlawumbe ingane ezincane noma mhlawumbe uzokhohlisa bona ugrade 1. Thina sesibadala singakho. Nawe abadala abahlala ekhaya bayazi ukuthi iZANU-PF fight into eyenzela abantu. Bangaka abantu mfowethu abaphume njengamanje bephumile bengaphandle kwelizwe, beya ngaphandle kwelizwe, beyazama amadlelwa aluhlaza. Kunobani kha umntwana noma engaqeda ngisho noma eyeke isikole nje ufuna ukuya ngaphandle kwelizwe ngoba kunzima lapha komila kunakwani. Yena uthi unabantu abaqhashileyo ngabantu abangazi labo siqale khothisa abantu. Ungaqhasha umuntu uzomnikeza 200 rand ngenyanga yini lo ukukhothisa abantu nje. Ngithi hayi kodwa bakwethu asiqiniseleni iZANU-PF hayi izophuma, izophuma nakanjani nakwakuko okunganasiphedo. Yonke into inesiphedo sakho. Uzowathi omunye umfowethu wathi inyoni noma ingandiza phezulu kodwa ekugcineni igcina phansi. So naye kwenzeka lokhu kuyafana bonke omnankazwa laba into esizozofa lezi kuyafana. Ekugcineni vele bazofa abanachoice no bengathi uNkulunkulu mkhulu thina siyathandaza imithandazo yethu ayiweli phansi. Kuzothatha isikhathi kodwa uNkulunkulu uzosiphendula. Asibekezeleni sonke emaZimbabwe amahle kuzoze kulunge. Ngiyabonga vuka kanti engabe umude kakhulu. Asixolise lapho masingidla isikhathi sakho. Kunale ndoda lena lokhu icele ukuthi ibulisa bani bani nothi ngihlanhla wakufika ubhayi. Cela mfowethu usidlalele abantu lapha abafaka imbono ebalulekileyo mfowethu. Hayi lo muntu uyabe ebulisa ebuza ukuthi yena inkomo zakhe kanjani kanjani njani ngapho njani ngapho. Hayi lokho mfowethu akusizi ngalutho. Siyabonga vuka kanti. Amen.
Siyabonga balithi, siyabonga ukusitudio sethu esikukhanyela kakhulu yisevipoti yothi isitu zamareporta. Siyabonga ubaba uNkomo, one of the reporters yesitudio sethu. You very say is not taken aside. Siyabonga kakhulu lokho. Abanye ingani professionalism sisenindibaleyo kakhulu. Sibonga uNkomo, you are still strong in things say and reporting to us ukuze thina abalaleli kube yithi esi-analyze. Don't analyze inkulumo zabanye zama-politicians.
Bonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo. Siyabona nje ugogo labokhulu laba beZANU-PF labantu sebegugile. Omnankagwa vela kulanto enhle abangafa bayenza. Bagugile laba bantu, bakhohlakele kakhulu. Akuso abantu abangafa bayenza into eright ngezizwe zabo ezinzabaezimampilo. Izenzo zabo ziyabonisa ukuthi vele akulanto abangayenza enhle emphakathini ngendlela ababusa ngakhona ilizwe. Ababusi kahle ilizwe laba bantu, bathonta too much. Yikho ubona ilizwe liqina lithona liguguteka lisiya phansi. Phela ilizwe lakithi alibi lobubelo. Kambe lizwe bani lingelamali lo? Lizwe bani lingelamali yalo? Lo liguguteka lithona lisiya phansi. Sizwe lolu lwayibusela lelo. Corruption too much. Kulo uzothatha amaphoyisa ayifakwe endleleni ukuthi ethathele abantu imali. Umbuso bani omubi kanjalo? Abantu bethathe begcwalise emajeni. Abantu behlupheka be kodwa lokokwenziwa ngomnankagwa. Kambe uzothi izikhohlakali uzoyenzani into erayit? Into ekhayeleke komnankagwa yini? Laba bantu ngeqiniso vele sebebhugile la. Nokuthi embusweni bayalelani, bayalela ukwenzani? Just bayalela khona ukubulala abantu, bayalela khona ukuhlukumeza abantu, bayalela ukusela. Enye into abayalelayo kade yini? Abayenzayo ingabonakaleli. Ukuzathi kulungisa umgwaqo kufaka isikontrinyana sekubatyazwe umnyaka wonke, kathi umsebenzi wabo ngowani wona? Angithi imali zabantu ezamateki.
Bala oke okay, wabiku nga mazu yenu lina bala lelewe tu listumele nge WhatsApp kunombolo ziti plus 1-202-465-0318. Ogo manje gisizwe imbono kahulumende wele meliga. Ele meliga la mazwe elidlelana lawo ukulwisana abahlamuki be-ISIS lizimisele ukuvimba ukuvuselelwa kwenhlanganiso yalezi zikliwi kwele Iraq le-Syria. Bayazi ingozi enziwa izikliwi lezi kwamanye amazwe abalisa kuzwekazi le-Afrika. Uphenyo lwe 2022 Global Terrorism Index luthole ukuba izwekazi le-Africa yilo eselibonakala njengesigodlo sabahlamuki. Kumnyaka odluleyo, izwekazi le-Africa libe yilo elilobudlwangudlwangu obuningi kulamazwe wonke obubangelwa ngabahlamuki laba obufika kusilinganiso esingamachumi amane lasithoba minwembili ekhulwini 48%. Isiphathamandla esicebisa uhulumende u-Senior Advisor for Special Political Affairs umnumzana Jeffrey De Laurentiis utshele ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Security Council ukuthi inhlanganiso ye-ISIS le-Al-Qaeda lengatsha zayo baqhubeka besebenzisa ukungezwani kwenkokheli yezwekazi le-Afrika ukufaka umfutho kunhlelo zabahlamuki laba behlomisa abantu ngendlela zabo. Ubugebengu lobu bubonakala kwele DRC ekuqaleni komnyaka. Mhlazi ku 22 ngoZibandlela kubulewe abantu abangamachumi amabili lambili 22 ngemva kokuhlaselwa kwemizi yesiqindi seMagugwe esigabeni senyakatho yeKivu. Inhlanganiso ethiwa ISIS DRC eyazakala njalo ngelokuthi Allied Democratic Forces kumbe ADF yaziveza ukuthi yiyo eyenza lesi sihluku. NgoZibandlela 15 inhlanganiso yinye yaqhuphula ibhomba esontweni yesiPentecost edolobheni likaSindi kwafa abantu abalijumilane kwalimala abambalwa. Umanyano we-United Nations uthi inhlanganiso ye-ISIS DRC nenye inhlanganiso ezilolunya ezilobudlwangudlwangu njalo zilobudlelwano lenhlanganiso ye-Islamic State kuzwekazi le-Afrika. Kusukela ngenyanga kaMabasa ngomnyaka ka-2022, linhlanganiso ibulele abantu abafika phose amakhulu amane 370, kwathunjwa abanye abaninginengi. Ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe olwe-US State Department lwaqamba linhlanganiso njengengxenye yenhlanganiso ye-Islamic State eyamalwa ecatsha kumbe i-Foreign Terrorist Organization ngomnyaka ka-2021. Ekhuluma lentatheli zindaba usikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department umnumzana Ned Price usole ubudlwangudlwangu lobu obe-ISIS. Siyaqhubeka sisola inhlanganiso ye-ISIS DRC ngobudlova lokubhomba abakwenza uzulu walesi sigaba se-DRC utsho njalo. Iqiniso lokuthi bahlasele isonto kwenza isihluku lesi sibe sibi kakhulu. Ukunqoba inhlanganiso ye-ISIS kusigaba se-Central Africa elemelika selethese izijeziso inkokheli ye-ISIS DRC labayiphathisa ngemali. Elemelika lisebenzelana lenkokheli ye-Afrika kwezombusazwe okhululekileyo ezomvikela egcizelela okwakhulunywa ngocebisa ugatsha lwesigodlo se-White House olubona ngezomvikela olwe-White House Homeland Security unkosikazi Liz Sherwood Randall owatshela ugatsha lwe-Security Council ngolwezi. Uhlelo olubalulekileyo oluzalwisa amalwa ecatsha la kuzwekazi le-Afrika kuzamele lukhokhelwe izizalwane zamazwe la esisebenzela kuwo. Elemelika utsho njalo liyama labohulumende be-Afrika abalwisana lalobo budlova nsuku zonke. Lo-ke bekungumbiko kahulumende welemelika. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. isikhathi njengoba singasavumi ukuba siqhubeke sisonke okwamanje sengiyalivalelisa ngelifiseleke impela sonto elithukela sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 lakusasa langesonto 7:30 kodwa ezakuseni ngomvulo igama ngu Chris Gande.